sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingale vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezanu PF, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla le-MDCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla le-MDC, lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Thokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisiba nganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alihlingisi ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsekeli wakhe umnumzana Walshman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphatha amandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe, basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South.
Umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abe-MDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa, upresident webandla, uvice president uLinet Kore, lo vice president uprofessor Wilson Ncube, labanye abakhokheli abambalwa abebandla le-MDC. Kodwa ngenxa ye-COVID sizame ngazonke indlela kuba abantu bangabe baningi, iningi labantu bebelandela ku-internet kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube into ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo. Ungasitshela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula Honorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula ukuba uLove Momoyo uvela elijaha elisuka emadobo ubesekhaya, njalo maye ku-MDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu ukubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, bajengisa ukuba sokungavuma ukuba babe le njongo efana nayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ubengomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe. Ungasitshela ukuthi sizathobani esimangele ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
UPresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZanu PF yatshengisa ucuko olukhulu kakhulu, kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla le-MDC esilikhangele ukuba nguhulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezanu PF, uzaqala ngokuxolisa ebantwini ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngegoground. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo kumbe ababulawayo ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.
Lokhu sikudaba lunye. Kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalagwe kungakuliqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Kamba kwaMnumzana Chamisa eBhalagwe angiboni kuyinto embi. IBhalagwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, e-Afrika le-Europe kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayefika. Iyafanana lokuthi uyefika e-museum ye-Rwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni uyefika lapho eyamajuda. So angiboni cala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwegugurawundi lucutshungulwe?
Hayi, angingazake ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lwegugurawundi. Njalo kufuze ukuthi ebekwazi ukuthi igugurawundi is a national problem eyenziwa isitethi seZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulomlando ukuthi alulungise lolo daba. Akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni, wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe ulomlando wokuthi eqondise udaba lombhuqazwe olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho. At least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalagwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezithiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, ukwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthi ayigugurawundi igugurawundi, kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kade zona zizwa njani njalo zifisani. Umbona ngazathi khonoko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwegugurawundi silukhuluma lupolitical, kodwa kuzanga lube partisan. Amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwegugurawundi silukhangele kanje uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-ibheju likaZulu webekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla le-MDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla le-MDC eHarare izolo esigodlweni se-Morgan Richard Twangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-president u-Douglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla, ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu ezephathi thathela kusukisela izigaba ezinjengabo 2002 kusiya kubo 2008 isinqoba sisenza iconstitution entsha ebeka njalo umbono euveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze. Silandela ezinyathelweni zikababa owasichiyayo upresident uMorgan Richard Tswangirai. Njalo kube lezikhulumi ezibalisela uvice president umama uKhuphe, uchairman webandla uMorgan African Committee kanti obonge abantu ngu Vice President ubaba uMtsuri sibe njalo leze thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members MTC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTswangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anxuselwe khona abekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele Transform Zimbabwe elikhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumelo esivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Dokozani Khuphe ubenxusiwe ucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama uVice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa mfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangachisa usiba lothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC khathesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale kupolitics kusukela kupresident ovice President Chairperson nje konapho kungakade kungani kuyahlupa sivela kuCongress kubanjweni abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo lizenzi MDCT Alliance kumbe bathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe sikufisa ukuthi ngabe baba khona ngoba thina kasixoxe umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi constitution ye MDCT i constitution yebandla iyo etsho ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamachumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilichumilane 14,130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilichumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Oy Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane leCOVID liyehla kodwa ke alehli ngesingenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqhakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane nomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlangana.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazibangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le coronavirus.
Ukuvula kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limeme metheke unjalo lelele COVID ebengani selehlile mpijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imilayo leyi ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo okumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa yikuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu totally vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli umkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi umphathintambo wezenhlala kahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayethenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele The News Hawks lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linamba laleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into inye. La kubona phi ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna labo kuba ngamakhansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakhansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize angeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakhansela endaweni yakubo. For an example koBulawayo kompa. Kodwa uzothola ukuthi kugcwaliswe wona amashona. Manje bacala balokho becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hhayi, thina sesithendlwe sesikhangele madoda. MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele, mina sengizovotela ilokunjeni i-MRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezintwini abantu bakithi. So lina le-MDC yeni namashoneni, hhayi alike nisinikezeni i-chance madoda. Hhayi, sikeni sibonene lethu nalokuthi qembu ukuthi lingehluleka njengani na. Gcwalisa amashona endaweni engaziyo yabo. Suka lapho nithi anihlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu into yinye.
Ibingelele abasakazi boka Studio 7 abalandeli bonke baka Studio 7 salibonayo. Asiphepheni bantu bakithi. Ngithanda kakhulu ukuthi la mazwi ami eqonde straight, eqonde ngqo kulezi khulumeli. Sikhulumeli sezana PF, sikhulumeli seMDC Land, sikhulumeli seMRP. Ngithi bafowethu, lesi sikhathi lesi asisikhathi so ukuthi libane likhuluma nje lidlala ingqondo zabadala bethu lidlala ingqondo zethu lathi sesikhulile sibadala nje sakubona konke okwenzakala ngithi bafowethu liyalazi udaba kumele lilwenze qhubekani ngokwenza into eziright kumana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya izinto ezishiyeneyo lizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlange thina singabantu siyayazi into eright esiyifuna manje and futhi ngikhuphuzele kakhulu ukuba fort abasakhulayo ukuba fort isikhathi esifikile manje ukuthi esukumeni
Tholi njani bathuba kwesitudio 7 nabalaleli ngilungilela lonke ngithi linjani ukuphila. Hhayi ngilalele lapha likhuluma ngendaba yabomthobo abantu heyi bathwele nzima abantu benkosi badubeka. Kuhamba ngabo uhulumende uyabazwela abasebenzi esibili kodwa-ke labo uhlupho labo laba abantu kuphela. Bathubanga ukuthi bengabona abantu bebaningi indlela abachaja ngayo abantu bayabiza imali eziphezulu bayakhweza imthobo izuphi ingaphela kungaselazi ukuthi kontambamba babe sebechaje yabo imali abayifuna. Antika kufuzanga kube njalo kumele bebe lelokhuzana le-fay-1 yegado ngabantu kungaba ngama-holiday lapha uyakhangela ukuthi uyagada inxaima ngathi ugada nge-$5 kasi ukuphatha ngabo-15-20 kuyangaselathiwesoba kumele ugade kungangani kula bantu abaningi bayakhweza kuphela into ngobachaja abayichajayo angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kasibo bonke abenza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo mani hhayo uya kusuke endlini ubambe ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngale yokuthethi 15 be-20 uzayithatha ngayo imali kungaba ngama-holiday bavele bayakhweza kubhezi udisemba vele azikhuluma ugada ngemali ezinkalakade ezesabekayo ukuthi uyawugcinisa ukwade kade vele nyanga phekhangasela mali abake befunda ukwenza into eyi-1 beyekeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyekeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ngekhiphesi eyi-1 yiyo kumele beyisebenzisayo konto bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansise intengo ayi kasuko nto yenhlulyana abayenzayo ayihle siyabazwela sibi ukuthi urhulumente kabazwele bengena emgwaqweni kodwa labo izenzo zabo abazenzayo ezinye hayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle ngisekhawukuyela emazweni anjengabobhotswana ibhotswana balo mthetho u-1 vele awusozolucuma ukuthi ukhwezele ifeki watshela imali engathiyo ugada ngemali enanileyo nxa u-5 pula awusozozothiwa kutshintshi namhlanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hayi mani abakwenzayo kakusikho kade sibamile bayenzenje bengavuleli i-holiday kadisemba abantu bathwele nzima usezeukuthi bazabeshatshe imali ezinganani mali funa ukubonti liqiniso ake lithi bantu ababathathele izindaba ngama-holiday behambe emarenkini be-check ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu ezabonti hhayi kabaphathi kahle abantu phatho sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 kuthi ifeyi vele kule fey-1 ayikho nto uzazothiwa khona isekutshintshe sobantu bebaningi kungaba le minyaka liyana iminyaka edlulele liyana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encele uveve bekhadile bakhe ifike laphana emagetsi uzeefithi magetsini ngedisquare nxa usehla ikhombi nje usima lapha uzozithi tawo supa sugada 40 sugadela bili abake bekele lokhu beke benza into estraight nje kodwa nxa bekhala abantu bebazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu i-holiday ibuyane lekadisembe zabo bonke abantu bazabe bekhala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto laba amabhasi kuyafanana
salibonani usinini okhulumayo ngusegoli ngicela ukubulisa umama lobaba unagela sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwabami ubheki lo muzi lo menyana lo dumo abahlala lo gogo wabo ngithi bephile impilo enhle ngiyabonga msakazi
salibonani ku-Studio 7 mina ngibuya lapha enkayi kompofu ezenka lapha ngindike ngiphawule ngalaba abantu abangamandebele abakuzanu-PF laba abantu mina ngombono wami ngosomathuba bathatha ndi-chansi yokufika izisu zabo akekho umuntu ongatheli ndebele esazi ukuthi izanu yenzani emathebheleland singazabala kwe-ground ubheke nje ukuthi yini eyenziwe izanu ezweni lamandebele mina I don't think ukuthi kukhona engikwaziyo lanxa kukhona kodwa kuyabe kumbala kusenzelwa nje ukuvala amanhlolo thina sifana le ntandane ezingalabazali ekhaya lelizwe zange vele lasicabangela njengamandebele thina wena nje olindebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe futhi labo kufanele ukuthi balifide bathi bangalifide babe besazi ukuthi bafida njengezilwane zabo zonke izinyamazana zabo abalazo ekhaya ngoba lilande khona ukudla awukwazi ukudele abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje uphume uthi qekele uthengise isizwe sonke sakini sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and linavele likuzano lihlalani khona ngapho liyezele nithuba lokuthi lize lijezise lijezise lisono lese lisenzayo ukukhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo engibone ngathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amaNdebele abe wodwa yabo umqondisi le yiphathe lengqondo eza lezinto ezilengqondo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqina icampaign bafundise abantu bazibazwisise bonke abantu bemaNdebele bayekele kulandelana le nto ezingazo zisize ngaludo sikhathele kuhlale esigangeni njengezinyamazane sishiye imizi yethu sishiye abafazi bethu abantwabethu bakhula bengasazi uzeuyebona ingane isikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kakusiyo le nto kade uyifuna nxa ukuthi uhlale egangeni njengenyamazane bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo ezihlezi emzini yethu imisebenzi eyokuthanyela eboda kuthanyela bona ngabe bathengisa imali endleleni uma uhamba ungumalayisha kufanele bahambe bekuthathela imali uzoyefika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomele obhoso lapho sikhathela ngiqondanga ubathuka kodwa ke ngikhuluma indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegangeni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambi uyisihambi emazweni uyisihambi lasekhaya uma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqedisisiki ukuthi kanti kuqonde ukuthi uwani ngami lokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubelokho esikhuluma ekude uyahlala kuphi kuleliya khaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagangeni bebulawa indlala babulawe yizigebengu ezithi zithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egangeni sihamba nzima siyafike ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokho esikuhlupheka esihlangabezana lakho.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanchina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezi ndizamchina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili. Likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eleMelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwatshona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njengelanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu. Njalo yikho kwesinye isikhathi ubona iMelika ikhanya nxa kungavuka into zokudlangudlangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona langamabhomba langamadrone ngoba abafuni into leyani iphinde yenzakale futhi. Lilanga sibili njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba eMelika bakuthatha kuhle. Uze balabana abantu abashonayo bazilalele kuhle bangakhathazeka emoyeni yabo kodwa babona ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBalagwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. Ibandla leMDC lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla leMDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.